Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngendaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 Mfumfu 2022 ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
The results of the by-elections held over the weekend are a clear demonstration that ZANU-PF is unstoppable.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZANU-PF lizanqoba kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Ama rankings lawa sisiyajayela ukuwabona eZimbabwe. Siyazi ukuthi kulabantu abasemsebenzini imini lekuseni lebusuku besebenza ukuhlambaza ilizwe lakibo iZimbabwe.
Inhlanganiso yeWorld Justice Project ibika ukuba eZimbabwe lidonsa nzima ekuhlonipheni ilungelo likaZulu. Isigodlo seMelika kwele South Africa sithi amalwe cacha alakho ukuhlasela elizweni leli. Kusukwana ezilandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo kulandela elikwenze eMatobo, Insiza, Buhera lezinye indawo lapho elinqobe khona kukhetho lwama by-elections kunsukwana ezedluleyo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Mnangagwa wethule lokhu namuhla emhlanganeni wedale lePolitbureau eHarare ngosuku lokuqala lomhlangano omkhulu oweCongress okhangelele ukuba uzakwenziwa phakathi kwamalanga ambalwa.
The results of the by-elections held over the weekend are a key.
Impumelo yokhetho lwama by-elections itshengisa sobala ukuba ibandla leZANU-PF alimiseki sizanqoba kukhetho oluzayo.
Kukhangelelwe ukuba uzakhethwa emhlanganweni lo ukuba ngunobhala jikelele webandla leli njengoba kusobala ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kasoze angene kukhetho lokudinga ozakhokhela ibandla elibusayo. Umnangagwa uthe amalunga ebandla leli kumele avote ngokuthula njalo abazanqotshwa bingalahli ithemba.
In whatever portfolios the party will assign you in the future, let us maintain the momentum.
Loba yiziphi izikhundla elizazithola, kasitshengiseleni ukuzimisela esikutshengise namhlanje, njalo sifundise labo esibakhokhelayo ukuzimisela.
Umnangagwa uphinde wancoma abantu asebebumbe inhlanganiso ezitshiyeneyo ezisekela ukuthuthukisa umnotho welizwe ezinjengeye Teachers for Economic Development, Pastors for Economic Development lezinye.
Ngiyibonga abafana labezokholo, abantwana besikolo, lentathela izindaba ngokubambana ngesikhathi silwisana lezijeziso zeno.
Umnumzana Felix Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi ibandla leZANU-PF liyesaba ukunqotshwa ukhetho oluzayo.
Okokuqala sifanele sikhangele ukuthi udlakela luphehlwa mbani. Udlakela luphehlwa yiZANU-PF since 1980 to date. Each election ilodlakela. Yibo abantu abangakwanisa ukumisa udlakela njalo baziphe i-attitude yokuthi ama elections come and go iZimbabwe kai ha.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi kukhanya engani kuyaxokozela kubandla leli ngoba kulabanye asebehlale kakhulu ezikhundleni abalakho ukukha phansi ukhetho oluzwa kwenziwa ngolwesihlanu.
Noko ekutshengisa ukuthi iZANU eyayikhona kudala kusayiyo. iZANU yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-one and one vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanisa ukuthi ephikisane kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuZANU phakathi. So kutshengisa ukuthi akula demokrasi. Umuntu engakho ukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuZANU abantu abafuna isikhundla sokuba upresident? futhi bencinisane layo kutshengisa ukuthi akula democracy izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Sokwakhethwa inkokheli entsha edalele Central Committee lamanye amalunga ebandla leli awezabelo zonke azakhetha abantu abazahlala ezikhundleni kuze kwedlule iminyaka emihlanu. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezintathu lengxenye abazangena umhlangano weCongress lonyaka. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo inhlanganiso yeWorld Justice Project ibika ukuba eZimbabwe lidonsa nzima ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Inhlanganiso le yethule umbiko lonamhla ithi eZimbabwe lehlile kungalani yomhlaba wonke jikelele eyokulinganiswa kokuhlonitshwa kwelungelo loluntu. Okwamanje ekulinganisweni kokuhlonipha amalungelo oluntu lokunye esigabeni samazwe angeningizimu kuzwekazi le-Afrika, eZimbabwe liphume phose lingamashumi amathathu 28 phakathi kwamazwe angamashumi amathathu lane 34. Kumbiko lo okhitshwa mnyaka yonke okuthiwa yi-Rule of Law Index uveza ukuba iminyaka emihlanu edluleyo ukuhlonipha imithetho kuqhubekela phambili kuncipha. Kuthi amazwe omhlaba jikelele kubikwa eZimbabwe liphuma likusibanga sokulikhulu lamashumi amabili lane 124 phakathi kwamazwe alikhulu lamachumi amane 140. Ukucubungula loludaba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Munashe Mthutsa, omunye wamalunga ebandla leZANU PF.
Ama rankings lawa sisiyajalela ukubona eZimbabwe. Siyazi ukuthi kulabantu abasemsebenzini imini lekuseni lebusuku besebenza ukuhlambaza ilizwe lakibo iZimbabwe. Siyananzelela njalo ukuthi bayafaka nje ama rankings anje ngalawo bekhangela izinto ezichiyechiyeneyo ezihambelana ngezombusazwe ngendlela yokuthi umthetho ulandelwa njani kwelakithi.
Ngani ukhangela lumbiko mayelana leZimbabwe njengokuhlanjazwa?
Ngananzelelisa kakhulu into ezenzakalayo eziningi ezenza iZimbabwe iphinde ibonakale njengelizwe elihlambaza amalungelo abantu. Yikuthi abantu amalungelo akhona, ngenxa yokuthi amalungelo akhona basuka bayasebenzise ukuhlambaza, basuka bayasebenzise ukuhambela mbili besenza izinto ezingenza ukuthi abanye abaphandle bebone ngani nxa umthetho ususebenza kube ukuthi amalungelo abantu asehlambaziwe akula i-rule of law. Kodwa sekujayele lokho iZimbabwe kuma list wonke izinto ezenzakalayo iZimbabwe ayifuni ukuthi ifakwe phezulu, ifakwa kuphela nxa kule zinto ezimbi. Abanye bayakutshela ungawuza ukuthi Victoria Falls ingapi, abanye abafisi lokuthi city ikhona apha eZimbabwe, bafuna ukuthi beyithe nge-South Africa kumbe nge-Zambia yakuphela. Sesikujayele lokho. So thina singakutsho njengabantu bezana uPF ukuthi sesikujayele nje ukuthi ilizwe lethu liyahlambazwa. Kodwa nje siyakwazi ukuthi imithetho lokulandela komthetho eZimbabwe kukhona. Kungaba kule zinto ezenzakalayo lapha laphana ezingayenza ukuthi abantu besole. Kodwa iqinisa ngelokuthi eZimbabwe abantu balamalungelo abo, abantu baphila kuhle, abantu baphila bengayesabi. Ungabona ipolisa awulesabi uzihambela, ungabona ekuhamba ebusuku yahamba usebenzisa umakhala ekhukhwini wakho, akula muntu oza kubamba inkunzi ngoba indawo elokuthula indawo enhle. Manje nxa kuyukuthi ilizwe elinjalo selibonakala ngokuthiwa ilizwe elingela rule of law, akuyayethusa kakhulu ngoba siyazi the same organizations onalawo abakhuluma ngendaba ze-rule of law abakhangeli into ezenzakala e-Saudi Arabia, abakhangeli into ezenzakala e-America, abakhangeli into ezenzakala e-France. Okwabo ufuna ukukhangela okwenzakala kithi kweli Africa.
Umnumzana Munashe Mthutsa, omunye wamalunga ebandla leZANU PF, exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. I-Studio 7 ibuye yaxoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube, umcubunguli wezombusazwe ozimeleyo. Sizweni wakhe umbono.
Ukuba semuva kwelizwe leZimbabwe ku-Rule of Law Index kuyinto eyingozi kakhulu ngokuba kusho ukuthi abantu abavikelwanga ngomthetho kukompunzi idlemini abantu bazenzela abakuthandayo ikakhulu abasezihlalweni. Kulokuxhumana phakathi kwe-Rule of Law lentuthuko ngokuba nxa ngabe kulo mthetho ihlonitshwa imithetho abantu abafuna ukuhlanyela izimali bayabuya lezimali zabo, kube le misebenzi, kulungiswa izikolo lezibhedlela lemigwaqo, ubuyanga obukhona elizweni bubangwa yikuswelakala kwe-Rule of Law. I-corruption ekhona elizweni kubangwa ukuswelakala kwe rule of law. Ukungabi lokhetho olukhululekile elizweni kubangwa ukungabi le rule of law. Ukuchaya kwabantu nxa kuzavotwa kungahlonitshwa amalungelo abo okukhetha amaqembu abafunayo ukuswelakala kwe rule of law. Yizo zonke lezi zinto ezidala ukuthi iZimbabwe ingabi lobudlelwano obuhle lamanyamazwe. Nxa ingabanga lobunye lobudlelwano obuhle lamanyamazwe ibisikhali khale ngezijezo zenotho lakho konke. Kanti into edingakalayo nje kuphela ukuthi iZimbabwe uhulumende weZimbabwe labo bonke abakuhulumende bahloniphe imithetho yeZimbabwe. Akukhulunywa ngemithetho ye-EU yeGermany, imithetho yeFrance, imithetho yeEngland, imithetho yeRussia, China. Kukhulunywa ngemithetho yeZimbabwe ukuthi uhulumende weZimbabwe kahloniphe imithetho yeZimbabwe. Uhulumende weZimbabwe kahloniphe iConstitution yeZimbabwe. Yikho lokho kuphela okudingakalayo. Kodwa esikubonayo ukuthi laba basezihlalweni benza abakuthandayo kabahloniphe imithetho.
Ungasinika ncobe umzekeliso kumbe isibonelo ukuthi kungani usitsho njalo?
Asike silinganise nje enye into yakubona ukuthi kuleli lizwe abantu abalingani emthethweni. I-rule of law itsho ukuthi abantu bonke bayalingana emthethweni, olecala kakukhangela ukuthi kuyiphi iparty uyajeziswa. Kodwa-ke esikubonayo ukuthi abaseqenjini elibusayo umthetho uyabayekela nxa besenza izinto ezingaqondanga, besenza into ze-corruption, betshaya abantu emgwaqweni, bengahlonipho ukhetho olukhululekileyo, bengahlonipho umthetho. Ababotshwa, kababotshwa, kabajeziswa. Kodwa umthetho ujezisa laba abangenacala, abama-opposition. Siyabona ibheyili iphiwa njalo nje abantu abe-ruling party, ingaphiwa labo abe-opposition kodwa amacala abo efana. Konke lokho kutsho ukuthi kakula rule of law. Akula muntu ozahlanyela imali elizweni elinjalo. Nxa kungabuyanga imali, kuzagcwala ubuyanga. Into edingakalayo ukuthi-ke laba basezihlalweni bahloniphe umthetho, 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 umthetho kuso sonke isikhathi.
Umnumzana Efi Dlela Ncube, umcubunguli wezombusazwe ozimeleyo, obexoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Uhulumende usephawule ukusemthethweni ihlandla lokuqala uhlelo lokuvikela abantwana kumkhuhlane wepolio oluqala kusasa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Phansi kohlelo lolu olugqitshwa mhla ka-13 Mfufu, kuzavikelwa kugciwane lepolio abantwana baleminyaka esuka kwemihlanu kusiya phansi. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kusiyaphela uhlelo lolu sokwenziwe ihlandla lesibili, bakhangelele ukuba bazafinyelela abantwana abayisilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalolunye nanhlanu ekhulwini 95%. Lokhu kutsho ukuba bafisa ukufinyelela abantwana abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,556,800 elizweni lonke jikelele. Udokotela John Mangwiro, umsekeli kamphathintambo wohlangothi lukahulumende olwezempilakahle, utshele intathelizindaba ukuba uhlelo lolu luqhutshwa emazweni achiyeneyo ngemva kokuqhamuka kwalomkhuhlane emazweni angomakhelwane agoqela eleMozambique leMalawi. Uthi uyingozi umkhuhlane wepolio.
Let us unite for the common goal to keep Zimbabwe and the rest of the region polio free by having all our children vaccinated. Together we can end the polio scourge.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Alex Gasasira ophethe uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe kunhlanganiso yeWorld Health Organization WHO.
The risk of polio importation into Zimbabwe significantly increased following the confirmation of polio in our neighboring countries.
Udokotela Mafios Siyamchembu, umphathi wezibhedlela zonke kobulawayo, uthi kumele abazali behambele phezulu kuhlelo lolu.
Ngoba ipolio yayenza ukuthi impilo yabantwana ibe nzima kakhulu ngoba yelapheki. Umntwana nasele polio esingakwenza kuphele kwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono, engazi ubuhlungu kakhulu, kodwa uyabe engasakwanisi ukuziyenzela izinto eziningi yedwa. Abanye babe engasakwanisi ukuhamba, abanye noma ukuziphefumelela bodwa babe engasakwanisi. So kungcono sithi abantwana bethu behlatshwe ukuvikela ipolio leyo ingaze yasihlungubeza thina ezindlini zethu.
EleZimbabwe libikwa lagcina ukuba lesehlakalo sepolio ngomnyaka ka-1989. Kunsukana ezisanda kwedlula kuqhamuke igciwane lepolio kule Malawi leMozambique. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Isigodlo seMelika kwele South Africa sithi amalwe cha alakho ukuhlasela elizweni leli kunsukwana ezilandelayo. Isigodlo seMelika sethule isaziso lesi enkundleni zokuxhumana lezinye sisithi kumele abantu abahlala eSandton baqaphele amalwe cha. Uhulumende wakwele South Africa uthi usehlolisisa udaba lolu. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulabantwana abalichumi lanye 11 abalesifo samehlo abafele engozini yomlilo eSalama School for the Blind edolobheni leMukono kwele Uganda. Unkosikazi Ursula von der Leyen okhokhela uhlangothi lomanyano weEuropean Union Commission ukhuthaza amazwe wonke ukuba asekele imizamo yokuvuselela amabholoholo kunye kwele Ukraine okwabhidliswa yimpi ephakathi kwelizwe leli lele Russia. Wethule lokho eBerlin emhlanganweni wokuvuselela umnotho lokwabhidlizwa ngele Russia kwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabentatheli izindaba abeReuters. Kusigaba saba dabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Linus Nyandeni osebenza kwele Botswana.
Mina ngise Botswana lapha eMartin Street border post lapha embambabamba khona.
Wenzani khona?
Ah, ngapha ngenza nje ama test job okwenza ucingo ngabantu ama plaza amakhiwa la.
Kunjani ukusebenza emakhiweni khona?
Eyi khona kunenonywana nje ukuthi ikhokhonokho nje ukuthi sikhona ukuthi sizimuli zethu kahle kahle, kodwa khona eyisizinyela ukuthi mani kulezi nsuku ngani naye imali yethu le Botswana leyo ngani sisiba phansi inyanga isela mandla mani okumele khona sikuthole mani ukuthi asincedi ngalutho.
Singathi ucingo olufakayo lucingo lunjani?
Ngifaka imhlobo yonke nje yeningo, kodwa sathi ngifaka i-electricity fence because ngama-game reserve nama-irrigation, so kufensa nge-electricity fence.
So singathi ufaka umlilo kagesi khonapho-ke xa ufaka umngcelo wangkhona lo?
Faka umlilo kagesi ngasifaka umngcelo wangkhona, kumbe ngakuyukuthi kungelaa mlilo kagesi sisebenzisa ama-solar panels.
Ukhanya wakufundela lokho, eh?
Hayi, into nje lakho engayifundela edukasi ukuthi wayifundela esikolo, ngayifunda nje lami emakhiweni nje bengifundisa umsebenzi wezandla, angazaphona lami sengimuntu osekwanisa kathesi, hhayi kathesi sengikwanisa sibe sende company yami right.
Singathi kodwa kuyadobheka yini ngenyanga ongaphilisa abantwana?
Hayi, khona ngenyanga sibe kuyadobheka sengaphilisa abantwana, sibili kuyadobheka sona.
Singathi-ke usebenza wedwa kumbe bakhona abanye osebenza la?
Nginabanye engisebenza labo abangaphansi kwami, so mina yimi inhloko yangkhona ekhampani yona leli.
Singathi ikhampani yakho ibizwa ngokuthiwa kuyini njalo ulabantu abangaki?
Abantu ngisacathula, abantu sindabantu abangu-7 esebenza labo. So ikhampani yangkhona hhayi ayilabizo ngokuthi ngumazenzela ayilabizo baduke, kodwa sisazakala yona indawo yezidingo zalabo Facebook nje ngayiposta bazo bambona khona nje bethi bemhlangana.
Yes, ngathi-ke le khaya uyakwenza yini khonokho njalo udabuka ngaphi?
Mina ekhaya ngidabuka enyathi phambi kokobulawayo, kodwa ngokwakha ngakhe eGwanda endaweni yase-Olifant.
Singathi abantu sebekwazi?
Ye, hayi bayakwazi abantu kuthikenezelo.
Akukhulume labo khona bangamafitshane?
Ngiyatensa ama-game reserve, ngiyatensa ama irrigation, ngiyasebenzisa nje inye into le nto kuthela noma amalokhu venini amayadi yona ngiyasebenzisa ngifake i-electricity. So umsebenzi wami engiwenzayo ngitabafisayo okunjoyina labo bangambamba ezinambeni zami zenesi. Inombolo zami zithi 7665 5370.
Akuyiphinde njani?
7665 5370.
Kufacebook-ke?
Kufacebook ngitholakala kuyona le namba, nakwezinye nje nama-akhawunti ami nje amaningi, ukuthi umuntu angathi Linus Nyandeni uyabona konke nje kuphuma.
Lo mnumzana Linus Nyandeni odabuka enyathi osebenza kwele Botswana. Kubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ele Botswana lithi lizakhulumisana kabanzi lele Zimbabwe phezu kokuqhamuka komkhuhlane wezifuyo omlomo lamasondo, i-foot and mouth. Abafuya inkomo kwele Botswana bathi umkhuhlane lo umemethekiswa zinkomo zakwele Zimbabwe ezifohla umngcele. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube ungenele lo mbuthano waqoqa loludaba.
Umongameli Mkhwetsi Masisi uthi useke wakhuluma lomongameli emasondo nangakwa phezu kokukhathazeka ngokuqhamuka komkhuhlane womlomo lamasondo. Ele Botswana likhala okumalisayo ngoba lithengisa inyama emkambo wezwekazi le-European Union. Lithi ukuqhamuka komkhuhlane womlomo lamasondo kuzaphazamisa kakhulu ibhizimusi leli. Masisi uthi ele Botswana lizatshengisa umakhelwane ukuthi alidlali phezu kodaba lokulwisana lomkhuhlane lo.
The world has better wake up and know that when it comes to foot and mouth, this country and its government mean business. And I can as well let you know that I have extended offerings to all our neighbors.
Umhlaba wonke jikelele uzamele ubuye uzwisise ukuthi uma sikhuluma nge-foot and mouth asidlali. Omakhelwane sabancedisa ngolwazi lokulwisana lomkhuhlane lo.
Ekhuluma kumhlangano asanda kubamba labalimi, uMasisi uthi udlulisele umlayezo kumnana ngakwa phezu kokukhathazeka ngokuqhamuka komkhuhlane womlomo lamasondo.
I want to inform you that I have met with my counterpart in Zimbabwe to come up with a strategy to combat the foot and mouth disease in the northeastern parts of Botswana.
Ngithanda ukulazisa ukuthi ngikhulume lomunye wami weZimbabwe ukuthi singalwisana kanjani lokumemetheka kwe-foot and mouth. NjengeBotswana sesiphume lecebo elizanceda iBotswana kanye lamazwe yasemhlubulweni wethu.
Namuhla uMasisi wethelele imizi eseduze lomngcele lapho abalimi abemethulele ubuhlungu obusezukweni zabo besithi uqiniso ukulinda emngceleni leZimbabwe. Abalimi abafana lomzana Albert Forder odabuka emzini weSivia ucele uMasisi ukuthi kufakwe amasotsha kanye lamapholisi ahlomileyo emngceleni.
Urhulumente waBotswana adrisana lorhulumente waZimbabwe kungokukathuseka.
Uhulumende wethu kazame ukusebenzisana lohulumende weZimbabwe njalo azame ukubasiza ngemithi yokuhlaba inkomo. Akuqiniso ucingo emngceleni kungezelelwe lamasosha lamapholisa.
Umlimi emangweni wemangwe umnumzana Mhlupheki Dube uthi izandla zimfitshane kweZimbabwe kuthi kuliswane lomkhuhlane wezifuyo womlomo lamasondo.
Amazwe omabili iBotswana leZimbabwe kumele asebenzele ndawonye ukulwisana lomkhuhlane lowo. Siyazi ukuthi iBotswana le Botswana leZimbabwe mhlawumbe i-effect yakhona kumbe ubuhlungu bakhona bomkhuhlane buyachiyana, ngoba iBotswana angithi iya-exporta inyama ihambise emazweni ase-Europe. Thina ngapha-ke eZimbabwe ubuhlungu bethu bungabe bunganene, kodwa labo bukhona.
Iofisi yommeli weZimbabwe leBotswana ithi amazwe omabili azama ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo. Ithi imhlangano ebanjwe phakathi kwabomongameli ababili Harare noNcobakazi ithinte kakhulu ngokuthi umkhuhlane lo ungalwiswa njani. Esikhathini esisanda kwedlula eleBotswana linikeze eleZimbabwe imithi yokulwisa umkhuhlane womlomo lamasondo noma nje isilela. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Ivandla leZANU-PF seligqile impande eMathebeleland lapho okwakuyindawo abantu ababevotela khona ibandla le-PF zapho ngesikhathi lisakhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo kusukela ngomnyaka ka-1980. Ibandla leli lisanda kunqoba kukhetho lwama-by-elections eMatopo leNsiza. Kambe kuzaqhubekela phambili lokhu na kumbe aphikisayo amabandla azaligenqula kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo? UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukunqoba okwenziwa libandla leZANU-PF eMandebeleni kukhetho lwamakhansila olusanda kwenziwa esabelweni seMathebeleland South selutshiye abanye abantu bebambe owangaphansi. Okwamanje ibandla leZANU-PF lizibambe esidukwini eMathebeleland South leMathebeleland North, lapho elilamalunga edalele ephalamende angamachumi amabili lanye 21 phakathi kwezigaba ezingamachumi amathathu lasitshiyangalombili 38. aid libona ntuthu ibandla leli emadolobheni okuvotelwa amabandla aphikisayo okwamanje bayaqolotsha abakubandla elibusayo abathi basebenza kahle lozulu emaphandleni okwenza ukuthi abantu bebavotele umnumzana believe gawule owake wabalilunga ledale le senate ekubandla eliphikisayo uthi umbuso uyasetshenzelwa ugawule osekubandla lezano PF uthi ibandla lakhe likhuthele ekukhangeni abantu ukuba balisekele
ibandla lezano PF limnqobile ekhethweni olisanda kwedlula emaphandleni lokho kubonisa ukuthi izano PF ilosekelo olukhulu ngaphandle emaphandleni okuyikho lapho kulabantu khona abanengi iningi labantu litholakala emaphandleni njalo impi yaliwa khona impi yaliwa emakhaya impi yaliwa emaphandleni akulampi yaliwa edolobheni ngakho-ke abantu bemakhaya bayawuzwisisa umumo okhona
unkosikazi Cora Ndebele olwela amalungelo oluntu uthi amabandla aphikisayo ayayekethisa ngoba kawala maqembu okuwasekela akhanyayo
lokhu kwenziwa yikubana abantu balutshwana kakhulu abaphakamela ama-by-election besiyavota bese kusithi ibandla lona elezanu p f lilama-structures aphilayo ama-structures okuthi loba kungasosikhathi sokhetho ama-structures la abe-communicator njalo ephila labakhokheli babo okwenza ukubana kube yibona abaphakamayo lanxa kuthiwa by-election bayaphakama ngokuningi baye bavotela ikanti-ke ama-opposition njengalama-opposition njengakathi sikhuluma nge-CC ayila even ama-structures awakho so kugcina kubangela ukubana abantu abaphakama bebalutshwana
unkosikazi Patricia Chabalala isakhamuzi sakobulawayo esilwela ilungelo loluntu uthi umbhuqazi wegugurawundi yiwo oyenza ukuthi abantu emaphandleni emandebeleni bevotele ibandla lezanu PF
za izanu PF iwine emathebhelelendi yikuthi abantu bemathebhelelendi bayesaba balokho bezokwesaba lokhuyana okwegugurawundi okwenzakala kibo kudala so bayesaba abantu bemathebhelelendi ngoba ungakhangela kathe sikulama-by-elections wona lakade khona bekulama-campaigns ama-by-elections abantu bachayiwe kakhulu ensiza lapha lemadobo so abantu bengeke baze balinge bayevotele enye iphathi ngaphandle kwezanu p f
umnumzana Felix Mafa ilunga lebandla le-citizens coalition for change uthi ibandla lakhe alinqobi kangako emaphandleni ngoba ngesikhathi sokhetho ibandla elibusayo lisebenzisa udlakela ukudla lemali ukuze baqhubeke besembusweni
izanu sinesicathamela abantu bacampaign sokusale 5 days zokusiya emalekiseni bahle babuye bethusele bedukule emoyeni betshaya abantu bancitsha abantu ukudla okuvela kustate
lokhu kusekelwe ngumnumzana Chilumbo Mudenda ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party osesigabeni seBinga
lokuhlukumezwa okwethuselwa kwabantu ukutshaywa kwabantu kuyalimaza i-electorate izanupf iyainstila ifiye ebantu so the first thing yokuthi abantu babethembele ukuthi ma-BMDC ibe-strategy sokukhipha izanupf but babona ukuthi no they are just there to join the bandwagon of zanupf ukuyolutha ama-resources abantu so they have lost the trust and even bona abe-CCC they know ukuthi i-struggle bayiluza ngo-2008
okwamanje sekulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo kulabanye abantu abathi ibandla elibusayo lizaqhubekela phambili linqoba amanye emaphandleni uma aphikisayo engaguqulanga izenzo ezingenza benqobe elibusayo ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa ngokuvota kukhetho eZimbabwe. Singakehlukani izihlobo sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZanu PF lizangqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso ye-World Justice Project ibika ukuba eZimbabwe lidonsa nzima ekuhlonipheni ilungelo likaZulu. Isigodlo seMelika kwele South Africa sithi amalwa cacha alakho ukuhlasela elizweni leli kunsukwana ezilandelayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.